ngize ngisethuka ngoba bavele bengabantu ababethi akula mali ezangena kathesi nxa ibhondi le isitola lokhu lesemza lonto kusebenza konke. Kodwa ngibona ngathi sebesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama. So kuqakatheke ukuthi bathathe yona i-advice yokuthi kufanele kube le mali eyodwa, kumbe bagcina yona i-US dollar, kumbe baba le imali, ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali ephephukayo, amabhondi esephambaniseka. Kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo. Sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-reserve bank baziphethe yini, ngoba yikho okuphambanisayo khonokho.
Nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala.
Ye, iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhona imali ezakuza entsha, befanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona. Ukusinda kwemali eyalapha kuya ukuthi yona i-reserve bank, ibhenki enkulu, uGono wayedinga imali ezanokuphiwa esithi yi-senorate ngesikhiwa. Nxa lo ubaba khona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana lempahla ezikhona elizweni lomnotho welizwe, imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhilungisiswe. Sikhona ukuthi udokotela uMthuli Ncube professor laye uzabe khona encedisa, kodwa yi-risk, kodwa akwenziwe.
Manje ngokubona kwakho bathembeni?
Yabona fowethu, akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo. Singaze sikhangelisisa umuntu irandi lihlala likhulwa yi-US dollar, kodwa okhona ukuthi abanikazi banzemali amabhenki ama-commercial banks, i-reserve bank, lathi thina oZulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona. Yikho i-reserve bank eba le-monetary policy, bafanele babe le-discipline. Kuthiwa kube inflation targeting e-South Africa. Umsebenzi we-reserve bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu,